Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kolamukela indaba lenkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mhlolanja 2018 ngoFrances Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDC Team Mnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla uNkosazana Thokozani Khuphe ngokuhluphayo kuleli bandla. Izakhamizi zesabelweni senkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwani nokulwa kwabantu banomango. Kuthi-ke idale lephalamende likakosemelika ele-Congress namhla lizahluza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla uNkosazana Thokozani Khuphe, yena oselesikhathi engabonakali emihlanganweni yenkokheli kusukisela kowayengumkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabasekeli bomkhokheli waleli bandla uMakhuphe uselesikhathi engaphatheki kunhlelo zebandla kusukela lapho omunye umnumzana Morgan Tsvangirai enxusa abanye abaxexebuka kuye kumanyano we-MDC Alliance, lalapho iqula le-National Council selikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli webandla. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni se-MDCT e-Harvest House wokupha umbono phezu kosekuthe kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, uChamisa uthe imizamo yokuxhumana loMakhuphe ukulungisisa inkinga ezingaba khona phakathi njengenkokheli iyaqhubeka.
Dr. Khuphe is a leader of this party. We are engaging here. There are processes.
UDr. Khuphe inkokheli yaleli bandla. Siyakhulumisana naye. Lingaba lingamboni kathesi, kodwa kumele lazi ukuthi silaye. Sesisungule ezokukhulumisana naye. Inkokheli ingithumile ukuba ngizokwenza lokho. Kasi uchumayela ngesikwenzayo njengebandla. Lingakhohlwa ukuba kwakuvele kulo daba obeluvele luhlupha ngaphambilini olwe-MDC Alliance.
Esekhuluma ngombono webandla phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu esembusweni, uChamisa uthi akukho abamncomayo njengebandla asekwenzile. Uchaze lesi sikhathi njengesidabukisa inhliziyo njalo kuzinsuku ezimochakeleyo.
As you know, the end of the Mugabe regime was not an end of a man.
Ukususwa kukaMugabe kwakume kube yikuphela komkhuba okusetshenziswa nguMugabe ukubusa ilizwe. Into yakuqala ayehluleke ukuyenza uMnangagwa phakathi kwensuku ezilikhulu ihluleka ukusebenzisa nalabanye ukwenza ukuthi kube le nguquko elizweni. Yinto ayehluleke ukwenza ekwaleni engena esikhundleni.
Esephatha ngomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance, uChamisa uthi basakhulumisana lomkhokheli webandla le-National People's Party, NPP, uNkosikazi Joyce Mjuru, njalo kusesekhona okusamele kuvunyelanwe anduba abe yingxenye yalumanyano lanxa engachasiselanga intatheli zindaba kuba kuyini.
We can't afford to ignore Dr. Mjuru if he's willing to depart.
Singake samthiya phandle uDr. Mjuru nxa ezimisele ukuba ngomunye wabangena kulomanyano. Idlabuzane likhona kuye wonke umuntu elizweni ngoba abantu bayakholwa ukuthi umanyano kuphela yiwo ongaletha leyo nguquko kusukela kuntanga ezincane kusiya ebadaleni kuleli lizwe.
Okusekelwe ngumsekeli kobona ngezokwethulwa kwembiko ebandleni lakhe uNkosazana Thabita Khumalo.
100 days zikababa umnangagwa akazehlukananga ne 37 years zikababa umgabe akula into enzileyo ngoba uma usemzini emzini wakho inyanga yokuthi anga iphela anti siyabhala phansi ukuthi ufune igrocery yana abantwana esikoli bus wathene sithi 100 days kuzaba nomohluko ngasitshengisanga ukuthi lu izinto afuna ukuthi aziguqule iziphi nanamhlanje kunje awuguqula ngalokho kodwa ukukhona sokuwesi ukwedlula lapho kade ukukhona kwamgazi usephinde kodwa kusenza umgazi yena wangezelela ukuthi vele sidle imbuya ngoluthi uma ngoyala lezi.
Wagcizelela njalo uMakhumalo ngokuqatheka kokukhulumisana noMakhupe ukulungisisa ukungezwani okungaba khona ebandleni.
Njengebandla leMDC vele thina sikhangela ukuthi lapho esebenza khona simile sibe nyandanye. Njalo kakusimisi khonoku ukuthi singaze sazama ukuthi siyefika ukuthi kuxoxiswane. Sonke siyazi ukuthi ukuba lilunga lebandla lethu leMDC kakusikho ukuthi uyabhala ugwalo ukuthi udinga umsebenzi. Ngumzwangidwa. Sizabona ukuthi lapho sesifike khona uPresident babo uChamisa wanelisile yini ukuthi aqedise umsebenzi lokuthi isixoxisane. So kuzaba kuye ukuthi ekuxoxisaneni khonokho usezakhetha yena okufunayo ukuthi sizaxoxisana kumbe yena ulezinye indlela afuna ukuzitata. Kodwa ithina esingakwanisa ukuthi sikwenze ukuthi sizahamba kwi-National Executive naku-National Council siyebazisa yibo basebeza kuphuma le mgoqo okuzamele siyi sebenzise ukuthi sizame ukuthi sinunisise lolu duko lukamamakhumbi.
Uqhubekethi njengebandla bakhangelele ukuthi uNkosikazi Mjuru uzaba yingxenye yomanyano we-MDC Alliance.
Hayi, okwakhathesi njengebandla besingezwa lutho ovela kibo, kodwa sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC sile sivumelwano esilula phakathi kwebandla lethu lebandla likamama uMjuri ukuthi sisebenzelane. So silethemba ukuthi njengebandla le-MDC vele silesifiso ukuthi sisebenze sibaningi. So sinezithunywa zethu eziyahamba futhi ziyevuselela ukubambana lokhu kade silakho okugxigayo, sibone ukuthi sifikisana ngakho.
Ubengekho uMakhupe emhlanganweni lentatheli izindaba wokwethula imibono yebandla phezu kombuso kaMnangagwa kunsuku ezilikhulu selokhu wangena embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakamizi zesabelweni senkabazwe zithi inkokeli zomdabu yizo ezidala ukungezwane lokufuthela nalo kulwa ebantwini balomango. Lokhu kuvele komunye wemihlangano eyenziwa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngabe commission yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission eGweru lamhlanje. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wenkabazwe laye uveze ukufuthelana ngezehlakalo zombhuqazo weGugurawundi, ukuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho luka-2008, ukudilizelwa izindlu, imisebenzi yenkohlakalo egcwele zonke indawo, umbuso webutho kanye lokuswelakala kwemisebenzi ngabasakhulayo. Umhlangano lo ungene ngabe ngatsha zikahulumende, izinduna, abamela izisebenzi, abasakhulayo, abesifazane, abalwa impi yenkululeko, abafundisi, kanye lamabandla ezombusazwe. Iningi kulumhlangano belikhala ngokuthi inkokheli zomdabu okugoqela izinduna labo sobhuku yibo abadala ingxabano lokungezwani phakathi kweziqinti ngenxa yokubandlulula abantu kulandelwa ukuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe. Umnumzana Martin Ngwenya isakhamuzi saseGweru ngomunye ophe umbono wakhe kulumhlangano.
Ukuthaya inja sifihla umphina kusizi ngoba induna zona eziphakathi kwethu yizo ezidala uxabana phakathi kwezigaba zethu. Induna sezakhohlwa umlando wazo ukukhangela ukuthi kulokuthula phakathi kwabantu, kodwa izwe esezidala inzondano ngokwenza umsebenzi wazo ngepolitiki.
Umnumzana Silas Dube laye oyisakhamuzi seGweru uthi i-commission idlalisa isikhathi ngoba abantu abayebumbayo yibo abaphatheka kumbhuqazo weGugurawundi, ngakho ke abasoze bavume ukuthi balamacala.
Bona ngani into leyo akusoze kuphumele lutho ngoba abantu abaphambili kwendaba lezi yibo abantu badala amachaza lapho. So abasoze bavumele ukuthi baphume egcinyeni ukuthi babulala abantu, barepa abantu, bathi izinto zabantu bantsho ingoma zabantu konke lokho vele bayakwazi ukuthi kumele basibhadale nxa bengaphuma egcekeni so ngibona ngani sidlalisa isikhathi njengokuthi wonke abantu laba bebaphindi njani sabona ngabantu abadala amacala angkhona
uDube uthi isikhathi li-commission eqale ukusebenza ngayo asiqondanga ngoba kusobala ukuthi bazama ukuzisondeza duze labantu ngenxa yokhetho
mbona ngani lapha bhayiza ngoba njani sabona lapha sesiya kuma-elections uyenzela ukuthi bavotelwe baphenduke ehofisini kodwa I'm sorry ngoba amaZimbabweni sehlakaniphile
Unkosikazi Runyara Rochilenje omele inhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance uthi izabelo zombili zeMathebeleland azitholanga amathuba okukhuluma njengalokhu okwenzakale eNkabazwe.
Like ama communities abathalanga ithuba lokuthi khona isifiso zabo lembono yabo izwakale because bekulabantu ade bebakhulume labona. So I think i commission le kufanele ibe lesikhathi ukuthathe kuna lokhu ikucabangisisa ukuthi bengathola njani imicabango yabantu abasemathebelele north south lebulawayo ukuthi ingene ngaso strategic planning yabo abakhuluma ngayo I don't think ukuthi okhona izaba yiprocess yaba inclusive
ureverend Alec Lim Chikachika uthi uhlelo lolu belungaba luhle kodwa uthi ukubunjwa kwecommission kwaphosiseka kusukela ekuqaleni ngokufaka abantu bomhlubulo owodwa
kungaba luhlelo oluhle nga kuyikuthi indlela ezingasetshenziswa ukuthi baqhube umsebenzi wabo kungaba luhlelo oluhle olungaletha ukuthula phakathi kwelizwe lethu leZimbabwe kodwa okukhangelelweyo ukuthi i-commission leyo eqhuba lolu hlelo mhlawumbe ukubunjwa kwayo ekuqaleni singathi kwaphosiseka indlela eyabunjwa ngayo ngokuba nawo kumele le i-commission iphathe ithathe inxa zonke ze society esiphila phakathi kwayo ukuthi kungaba mhlawumbe abamabandla eze inkolelo yesiKristu
umhlangano wasenkabazwe lo uqhutshwe ngendlela ebilokuzwana phakathi kwabantu abazimisele ukuthi bazahlala lize litshone ilanga bethi abafuni kujahwa ukulandisa ubuhlungu beminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho lamhlanje yethule umhlahlandela wokhetho oveza ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ahlele ilanga ukhetho oluza kwenziwa ngalo phakathi kwenyanga kamabasa mhla ka-18 nolonhlangula mhla ka-1. IZimbabwe Electoral Commission ithi njalo umthethwandaba we-nomination court kumele uqale ukwamukela amagama abantu abazancedisa ukhetho phakathi kwenyanga kaNkwenkwezi mhla ka-19 nolonhlangula mhla ka-21. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba uveze lokho emhlanganweni awenze lamapholisa eHarare lamhlanje bekhulumisana ngendima emele idlalwe ngamapholisa ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. UChigumba ukugcizelele njalo ukuthi ukhetho kumele kwenziwe phakathi kwenyanga kaNkutulikazi loNcwabakazi njengokutsho komthetho. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umqoqo wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bethi Nico Bebe wambuza ukuthi ukukhulumisana phakathi kwezeki lamapholisa ngendaba zokhetho olukhululekileyo ubona kusiza na
nxa kungabe kuyukuthi izeki ikwenza ngeqiniso ukuthi ikhulumisana lamapholisa ukwenzela ukuthi-ke amapholisa ameke asebenze umsebenzi wamapholisa hathi ukuthi abe ngamapholisa azagcina esebenziswa ukuthi ethusele abantu nxa besiyavota hhayi kungaba kuyinto enhle leyo kodwa siyakhumbula ukuthi eminyakeni amapholisa i-presence yawo ema-polling stations abanye bebesela abantu nxa besiyavota so nxa kuyukuthi yikho lokho abafuna ukukulungisisa hhayi siyavumelana lapho sibili ukuthi kungumsebenzi omutsha omuhle kakhulu but ke ngithi ngiyakhangela ke lawo amapolisa nxa kuthiwa aza ncedisana lezekhi kaba khulumisane kube yinto ekhulunyiswana public ukwenzela ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi ipolisa umsebenzi wayo uyabe ungwani ngesikhathi sokuvota ngoba kungaze kukhulunywe besemahofisini abantu bengakwazi abantu bacina ke sebesiba lokunanzelela ukuthi mhlawumbe engxenye kukhona okuphekwayo thina okungafanelanga sikuzwe njalo okungasihlukuluza nxa sisiyavota.
Ithi izek uZulu uzaphiwa inyanga eyodwa ukubana ehlole uluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll nxa isiphumile kulungisiswe konke okuyabe kuphazamisiwe kiyo nxa kukhona. Ungathi inyanga isikhathi esaneleyo yini?
Umsebenzi wezenki kawudingi ukuthi mina ngibone ukuthi isikhathi esilingeneyo kube singalingananga. Umsebenzi wezenki ulawulwa yi-constitution yelizwe. Njengoba ulawulwa yi-constitution yelizwe, iyatsho ukuthi ngesikhathi esinje kufanele kwenzakale lokhu, ngesikhathi esinje kufanele kwenzakala lokhu. Nxa bekwenze ngendlela eqondileyo, kufanele sibabone belandela lokhu okubhaliwe ezinqumeni ze-constitution yelizwe. Nxa bekwenza ngaleyo ndlela ke, hayi, kutsho ukuthi bekwenza ngokuqondileyo. Kodwa nxa bengasakwenzi ngaleyo ndlela, kutsho ukuthi ke yahle sikubone ke izekhi isiqalile ukuthi ke yenze lokho kuthiwa yi-rigging, irigela ibandla elibusayo.
Umnumzana Abednego Bhebhe umqoqo wenhlelo zebandla le-MDC lapho ke wexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Beit Bridge. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 to 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 1280 la 15775 kilohertz. Live Talk uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Lamhlanje sixoxa ngesimo sezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi kule ngxoxo zizalwane edalele Congress leMelika ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lakweleMelika eleCongress lamhlanje lizahluza ikusasa yeZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho nyakenye. Abazakhuluma emhlanganeni lo bagoqela amalunga edale leSenate lezizalwane zeZimbabwe ezibalisa ingcwethi kwezombusazwe uNkosi Chipo Dendere, yena-ke ofundisa ezombusazwe khonapha eMelika. Kube lo wayengumlimi umnumzana Benny Frith, kanye lowake waba ngumeli weMelika kweleZimbabwe umnumzana Charles Ray. Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla leMDCT lapha eMelika, upha umbono wakhe ngale ingxoxo.
Ngumbuzo omuhle kakhulu lo, ngumbuzo obuzwa not only yilaba abalapha eAmerica ababize lenhlangano yesubcommittee, kodwa umbuzo obuzwa ngamaZimbabwe ngokwawo ukuthi siyangaphi njengelizwe since uMgabe engasekho. Sibona yini intuthuko empilweni zabantu, ngoba okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abantu bathole impilo ekahle, bathole imisebenzi, bathole imfundo, izibhedlela zikwazi ukuthi zibe lemithi, lamadokotela, lamanese alapha abantu, imigwaqo iyalungiswa yini, lempilo yabantu jikelele, ama-human rights abo i-government iyawahlonipha na. Yizo izinto ezifunwa ngabantu, and yizo izinto thina njengebandla le-MDC ebesivele sisilwa lazo ngesikhathi sikamgaba.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC lapha eMelika esipha umbono wakhe. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esikhona pha eMelika, uMnumzana Thabang Nere, laye upha umbono wakhe ngale ingxoxo edalele ephalamende yeMelika yeCongress, kungxoxo ayenze lo Mike Hove oweStudio 7.
Indaba zombusazwe eZimbabwe siyazi ukuthi kuNovember ka-2017 zitshintshile ngendlela abantu abaningi ababangayilindele, kodwa nje eyayikhanya izayenzakala. Ukuthi kugcine sokungena ubaba uMnangagwa esiba nguye umongameli welizwe, ekhipha owayesebenza laye uRobert Mugabe. Ngakho-ke lokhu kuvule i-chapter entsha, isahluko esitsha eZimbabwe. Sabona ngoFebruary silahlekelwa njalo wayekhokhela i-MDC engu-Prime Minister, ubaba uTsvangirai sikhumbula imuli yakhe ngalesi sikhathi. So lezi zinto zombili ezenzakeleyo seziguqule ezombusazwe eZimbabwe.
Nxa sesixoxisa ngesimo sezombusazwe, umehluko ukhona na?
Umehluko awukafiki empilweni zabantu. Ngoba sokule minyaka 37 years uMugabe ekhokhela, ngakho ke njalo iparty yakhe, ibandla lakhe, yilo futhi elithethe umbuso. Akukhanyi kuzaba lo mahluko omningi. Siyazi batshintshile eze-indigenization, bazama ukukhulumisana labantu babo kwamanye amazwe, kodwa indaba ye-trust, ukwethemba, ukuthi hayi laba bantu ngabantu akade bevele bekhona, lokuthi abantu abaningi bangkhona ngabantu asebebadala, ukuthi sebazama ama-ideas abo, imicabango yabo, abalethanga okutsha okuzenza impilo zabantu ziguqu ngendlela emangalisayo.
So awungitsheleke Thabang, ubona ngani kuqakathekile na ukuthi iziphathamandla zeMelika zibe lolu lwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe nxa sesixoxisa ngezombusazwe?
Ye, siyabonga ukuthi le Melika lilokhe lidinga ukuthi libe lobudlelwane lobungane obuhle beZimbabwe. Siyazi ukuthi ikhampani enkulu ye-America, i-General Electric, labantu abafike eZimbabwe evikini ephelileyo, Pizza Hut ivikile eZimbabwe, i-America iyaziwa ngezomnotho. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi i-America yazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, lokuthi i-civic society yeZimbabwe ingancediswa njani ukuthi i-democracy le esiyibuka e-America laseZimbabwe kube yinto abantu abazayikholisa bengene emahofisini kahulumende bekhululekile.
Wathi ngimbuzo wami wokugcina ke baba, sinzwile umongameli uMnangagwa sithi Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is open for business, njalo amazwe athiyeneyo iBhilitane labo bashilo bathi bakhangela uba lobudlelwano ngeZimbabwe. Ubona ngani umcimbi lo is a way eyokuthi ilizwe leMelika labo bayenze into efanayo ukuthi kube lobudlelwano phakathi kweZimbabwe njalo bakhiphe izijeziso zenotho?
Ngokuya kwesikhathi sibona izijeziso zenotho loba zazifakwe kuthiwa zisebenza abantu abathile abonileyo, kuzamele zikhitshwe, zicine seziphambanisa impilo zabanye abantu abangayisibo abawonayo. So sithemba ukuthi nxa kusiba le freedom eZimbabwe abantu bekhululeka, sibonile ama-students e-NUST ebotshwa, bechaywa, lokho yinto eyenza abantu becabanga ukuthi hayi democracy ayikabi khona eZimbabwe, izijeziso zenotho zingaqhubeka.
UMnumzana Thabang Nere yisizalwane seZimbabwe eselapha eMelika ikhuluma esipha umbono wakhe ngengxoxo le edalele ephalamende lakwelemelika elecongress ephathelane lelakusasa eleZimbabwe. Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders baveza ithemba elokuba lonyaka leli qembu lizabe litshaya eziwayo ngemva kokuphenduka komqeqeshi uMadinda Ndlovu osengenise abasakhulayo abambalwa kuleli qembu. UJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labalandeli beqembu le-Highlanders ababukele leli qembu emidlalweni yalo emibili elidlale kumncintiswano wenkezo ye-ZNA Commanders Charities Shield bathi leli qembu lizakwenza izimanga ikakhulu nxa bona njengabalandeli balo bengaba lokubekezela abadlali abasakhulayo abafakwe ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu yethimini baze bajwayele ukudlala bendawonye. uMandla Nkala ohlala ezweni leBotswana kodwa olandela iqembu leIslanders maviki wonke uthi nxa abalandeli bengaba lokubekezela iqembu leli lingaphakamisa isicoco seligi lonyaka.
Mandla Nkala from Botswana chapter. IIslanders yiyo ephakamisayo lonyaka and asibuyeli muva ba. Asibuyeli muva la uyibonile ukuthi idlala kanjani. And ama youngsters lana adlala kuhle kakhulu la ubonile. Akula lapho esibatshayela khona ukhwelu, sabe sibakhuzezela, sibahlabelela ukuthi team yephambili. And ke wonke ama supporters eIslanders ngicela ukuthi khona wonke umuntu olaleleyo asikhuzezeleni team singatshayeli ama players ukhwelu. Ngabafana abancane bayafunda. Let's give them 2-3 games uzabona bazobulala ama teams wonke.
Uma ibonga Ndlovu la uthi abalandeli kumele baphiwe umqeqeshi uMadinga Ndlovu ithuba elokubahlanganise kuhle iqembu lakhe ukuze leli qembu liphumelele.
La ukhuma lo Mayibongwe Ndlovu uDallas. Ya esingakutsho ukuthi abantu asipheni abafana bethu isikhathi. I mean sibaphe nje 2-3 games. Siyakwazi ukuthi izinto ziyaba right. Of course basaqala ucoach la usadizama ukuthi ahlanganise lapha lalapha. Njoba kuseke kungabafana abancane. Basiyakutsho ukuthi asipheni abafana isupport. Siba supporteni singabachayela ukhwelu i-team isaqala izalunga and singakuthi ukuthi this time i-cup ngeyethu championship ngeyethu.
Omunye njalo umsekeli othe uyingxenye yalabo abacula kakhulu behaya iqembu behlalele eceleni lenkundla elifulathele ibhukujo elaziwa kakhulu ngegama elithi yeSoweto uthi abalandeli kuzamele benze owabo umsebenzi bayekele umqeqeshi uMadinda laye ayenze owakhe.
Ayi team yoni sharp bare ngokucela kuma supporters amaphaphu phansi. That team ifuna ukuba 3 games ikwaya Soweto kwaya asiqinile ngengoma kuphela uMadinda ezomsebenzi wayo. Ngiyabonga.
Iqembu leIslanders ligcine ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2006 njalo eminyakeni edlulileyo abalandeli balo balikhuthaziwe ukuba libuyele kusiko lwalo lakudala olokuzikhulisela abadlali lichiyane lokuthenga. Lonyaka ke inkokheli zeqembu ziphendukise umqeqeshi uMadinda Ndlovu laye okhulelekile iqembu leHighlanders njalo elindumela zokudlalisa abafana abasakhulayo. Ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu leIslanders elinqotshwe khona ngeleDynamos kufinal yenkezo yeZNA Commanders Charities Shield, uMadinda uthi abantu bengathi iqembu lebhoso lakhiwa kutsha kodwa iqiniso ngelokuba kuvuselelwa amasiko alo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Solo mnandi lo othi Jolojo umculo womdumo kaMasigandi kodwa ke singi isikhathi sethu savuma ukuba siqhubekele phambili siloke sisonke singeke ehlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. usaphethe isikhundla sikamongameli we-MTCT umnumzana Nelson Chamisa uthi baphakathi kokukhulumisana lomunye wabasekeli bebandla unkosazana Thokozani Khuphe. Uthi izakhamizi zisabelweni seNkabazwe zithi inkokheli zomdabu yizo ezidala ukungezwane lokulwa ebantwini balumango. Idale lephalamende lemelika le-Congress namhlali zahlaziya ikusasa yeZimbabwe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.